uhulumende welizwe leZimbabwe esebenzelana ndawonye logatsha lwezemali kanye logatsha lwezabatsha lemidlalo baphumelele lo mbono wokufaka isikhwama esizaphathisa abatsha abakumabhizimusi njalo abakunhlanganiso zabatsha esingathi wona ngama-cooperatives, ama-associations ukuthi uphathise amabhizimusi abawenzayo njengabantu abatsha. Imali le ikhangelelene ukuphathisa ikakhulu ngesikhathi lesikhangelelane lohlupho lokumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Kusobala ukuthi amabhizimusi amaningi alokuphazanyiswa ikakhulu elizweni leZimbabwe sikhangela abatsha ngoba bebesephakathi kokusebenza. Ngakho uhulumende ukhiphe yena 17 million amadola akuleli ukuthi uphathise usukumise abatsha abakumabhizinisi.
Umuntu kumele abe ngebhizinisi enjani ukuze athole leyo mali?
Abatsha laba bakuziqembu ezimbili. Iqembu sokuqala yilaba abakumhlanganiso emphindele njalo ngakhuluma ukuthi abakuma-club, kuvele lona ugatsha lwabatsha labemidlalo uphumisela iZimbabwe Youth Council. Kuphinde njalo kube lamakampani avele wona esetshenzwa ngabatsha, amakampani achiyechiyeneyo.
Laba bazathola leyo mali bazazethola malini?
Laba abakuzinhlanganiso esingathi wona ngama-associations bazanikeza imali ezifika yona inkulungwane ezintathu esingathi 3,000. Sithi-ke labo lamakampani abo na-formally registered yibo abazathola-ke imali efikisa yona i-5,000 RTGS.
Kulabanye abalamabhizimusi abangelamanye ama-requirements, for example i-company registration okuveza ukuthi inkampani yakhe iyasebenza okusemthethweni, labo bantu bazothola na usizo lukahulumende?
Isikhwama lesi sidinga sona ukuphathisa abatsha ikakhulu labo abalezincwadi, labo abaqokekileyo. Ngakho sikhangele ukuthi kwi-informal sector yethu sikhangele labo abalezincwadi ezisemthethweni ahambelana lezidingakalo zona ezikahulumende. Kodwa siyazi ukuthi na abatsha baningi, ikakhulu abaningi bakhona abalazo lezo ncwadi. Kuyazakala lokho ukuthi abaningi bakhona yilabo abangela loba okungatshengisela ukuthi vele yena umuntu ulokusebenza lezandla khona ukuthi abe le receipt, khona ukuthi abe le bank account umuntu yabe ngela. Kodwa into ezahlupha kulesi sikhwama ikuthi sona vele silemibono yokuphathisa labo abavele besebenza belamakampani bebhalisile kusemthethweni belezincwadi ezisemthethweni. Kodwa kungenani lona ugatsha lwezabatsha luthi asingeke sababuyisela emuva. Kukhona ukuthi bangabhalisa kodwa lokhu kungabe bazancediswa bona phansi kogatsha lwe-social warfare.
Ngike ngaxoxa labantu abajiyeneyo abakumsebenzi wokuthuthukisa abatsha elizweni, bayashala uhulumende ihlombe ngenxa yokuthi kuveza ukuthi kuyazama ukuthuthukisa intsha elizweni, kodwa bona bathi uhulumende kwakumele aqakathekise abatsha abangelimsebenzi. Awusitshela umbono wakho?
Ngiyawuzwa umbono wokuthi ngabe uhulumende yena ephathisa labo abatsha bethu abangelamsebenzi. Kodwa singakhangelesisa futhi laba bona laba abaphathiswayo babuye bazihlanganisa, babuye babumba yona inhlanganiso zabo, kuba lula ukuthi baphathiseke nguhulumende loba ngezinye nje inhlelo ezichiyeneyo. Ngoba ukuthi umuntu ezimele nje lapha kuyahlupha, ngoba kade siyabona vele ayisilo lodwa ilizwe leZimbabwe esingathi lona lilokusilela kwemisebenzi. Kodwa uma abatsha bangathola yona esithi wona ama-entrepreneurial skills, bathola khona ukuphathiseka kunhlelo ezinjengalezi ezibuya eziphathisa abatsha.
Uhlelo lukahulumende lwe-lockdown lukhangele ukugqiba ngeviki ezayo, naphambilini kokugqitwa kwalolu hlelo abantu bazathola na ithuba lokuthola leyo mali?
Lesi sikhwama sizalokhu sisiya phambili loba i-lockdown yona isiphelile, loba yena umkhuhlane we-COVID-19 usuphelile. Kodwa kusiya ngokuthi isikhwama lesi siselemali na